Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 kuLwezi 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba umkhuhlane weCOVID-19 uthwalise nzima abokholo lwesiKristu kusukela nyakenye.
Waphazamisa ibandla kakhulu ngoba abantu abeza ebandleni labo baafekthwa.
Soluqalile uhlelo lokuhlaba abantwana ngobulawayo abaleminyaka esuka kuJumi lasithupha 16 ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19.
Ihlelo lothu lokuhlaba laba bantwana lugxile kakhulu ezikolweni.
Uhulumende wakwele South Africa uthi uzephikisa udaba oluphanyekwe emthethondaba ngabadabuka eZimbabwe abafuna ukuphiwa ubuzwe obugcweleyo kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ucwaningo olusanda kwenziwa yinhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches luveza ukuba amabandla ezokholo lwesiKristu aphambaniswe kakhulu ngumkhuhlane weCOVID-19 kusukela nyakenye. UMavis Gama usedulela lolu daba.
Omunye wabenze uphenyo lolu njalo ongene umhlangano namhla owethula impumela yalo, umfundisi Kenneth Mthatha, uthi kunengi kakhulu okuphambaniswe ngumkhuhlane weCOVID-19.
Sabona ukuthi wonke lokhu kwaphazamisa ibandla kakhulu ngoba abantu abeza ebandleni labo baafekthwa lawo ama-lockdown lawa ngendaba ye-COVID-19. Kwa-affecta imnotho yabo, kwa-affecta ama-families abo. So ama-challenges onke lawa aphuma ku-COVID-19 ale direct le indirect impact ebandleni.
Lokhu kusekelwe ngumfundisi Thandeko Zinti Mkandla.
Ngoba abantu bahlala isikhathi eside bengayi ezinkonzweni, bese sabela khona ukuthi lungamemetheka njengoba nje ama-church engaba yiloko kuthiwa yi-super spreader. Lokhu kwenza kwaphambaniseka izinto eziningi. Okuqala, abantu balahlekelwa yibudlelwano labazalwane, kwenza labo abalokholo olungaqinanga babuyela emuva. Kwathi le minikelo endleko zokubamba amabandla atshiyeneyo zehla kakhulu ngobana abantu babengasabuyi ezinkonzweni. Njalo nje kathi lokholo lwabanye lwaphola, lona kumele luhlale luvuta.
Umfundisi Useni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi lesi sikhathi sobhubhane sikuveze sobala ukuba ibandla lesiKristu lilomsebenzi omkhulu wokuhola abazalwane kwezenkolo, njalo lilokhe lisalisawudo lelizwe lomhlaba.
Ibandla lithola isikhathi sokuthi likhankase lincedise uZulu ukuthi ananzelele lomkhuhlane weCOVID-19. Kube ngumsebenzi omkhulu kakhulu ngoba sibonela amabandla eletha imbheda, eletha izingubo, encedisa ngemithi, encedisa ngezinto ezithize ezehlukeneyo, zingena endaweni zezibhedlela, zingena lapha de kudingakala khona abantu bekhathazekile ukuthi ibandla libe khona labancedisa. Ngakho iCOVID itshengisele ukuthi ibandla lokhu lingusawuti wabantu, lokhu lingusawuti welizwe lethu.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Siphathisiwe Ngwenya uthi amakholwa aphazamiseka kakhulu ezinkonzweni.
Hayi, mina ngiboni kungumbono oqondileyo lokhu ukuthi khona ichechi ivulwe bese kuvunyelwa kuphela abahlatshiweyo i-vaccine. Akusombono oqondileyo lowo mama. Abantu ngabe sesontweni bakhululekile nde besiyakhonza uNkulunkulu bedumisa uNkulunkulu. Ma sokuzafakwa ama-restrictions ukuthi abangahlatshwanga benga-athendi i-chechi, mina ngiboni kungumbono oqondileyo, akulunganga.
Ekuqhamukeni kwalolu bhubhane enyakenye, uhulumende wahle wamisa abezenkolo ukuba bebuthane emabandleni kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Usenjalo, ikansili yedolobho lakoBulawayo ibambene lohlangothi lwezempilakahle sebeqalile uhlelo lokuhlaba abantwana ezikolo abaleminyaka esukela kuJumi lasithupha 16 ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abedlula amakhulu amahlanu 52 bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4699 sebabulawa umkhuhlane we-COVID-19 kusukela ngombimbitho nyakenye. Ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 elizweni kwenze ukuba uhlangothi lwezempilakahle luvumele abantwana abaleminyaka ephezu kwechumi lasithupha 16 ukuba bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlanelo. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yedolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi baqale ukuhlaba abantwana laba kusukela ngomvulo.
Kususela ngomvulo zilichumi nanhlanu kwephezulu siqale ukuhlaba abantwana abaleminyaka elichumi lesithupha labaleminyaka elichumi lesikhombisa 16 and 17 years. Iningi labo lisezikolweni. Ngenxa yalokho ihlelo lwethu lokuhlaba laba bantwana lugxile kakhulu ezikolweni. Sisebenzelana la logatsha lwezemfundo yaphansi esingathi i-primary and secondary education, okuyiyo eqoqa laba bantwana lababalisi babo abakhangele ngezempilakahle ezikolo okuthiwa ngama-school health masters asebafundiswayo ukukhuluma lezakhamizi ngathi abazali labantwana mayelana lalolu hlelo.
Udokotela Sibanda uthi bancediswa kuhlelo lolu yinhlanganiso ezimeleyo.
Sile nhlanganiso ezisiphathisayo ezinjenge OFID, Organization for Public Health Interventions and Development, zizasiphathisa ngezimota lamafutha awalezi zimota kunye labongikazi kumbe okuncinyane okuya ethunjini ukuthi ngesikhathi besebenza laba abongikazi bathole nje mbijana wokunatha kumbe owokudla, ngoba umsebenzi lo mkhulu. Siyazi izikolo zakoBulawayo ikakhulu ezemfundo ephezulu ama-secondary ezinye zilamakiyasi amaviyo angafika ichumi kumbe edlula ichumi. Singathi istreamu sinye ngasinye form 1 obathole esikolo beyi 10 classes kusiya phezulu. Lokhu kwenza umsebenzi lo ube mnengi kakhulu, ngoba kusho ukuthi siyabe silanda ikakhulu form 3 or form 4, form 5 labo form 6 ezikolweni ezithile. Yibo esibahlabayo siqale ngomvulo. Okwakhathesi luhamba kuhle uhlelo. Izivalo sizazizwa ngokuhamba kwesikhathi ukuthi sibone ukuthi siyehluleka kumbe yasehluleki.
Umzali olomntwana ohlatshwe ijekiseni unkosikazi Nokuthula Mlotshwa uthi sebathola incwadi ezazicela ukuba bavumele abantwana bahlatshwe.
Abantwana hayi siyabona sebevunyelwe ukuthi behlatshwe, sebevunyelwe ukuthi behlatshwe kube le ncwadi ezisayinayo ukuze abantwana bevumele ukuhlatshwa. Hayi siyakubona kwaza kube right ukuthi bevumele ukuhlatshwa.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uyalwamukela uhlelo lolu, kodwa uthi ukhathazekile ngokungafundi kwabantwana asebezaqala ukuloba imihloliso.
Abantwana laba bahlala isikhathi esikhulu bengafundi, bahlala isikhathi esiningi bephonga uba yibo kuthi abalensanta abenza ama-extraversions. Kodwa bethu abaningi, ngingathi abaningi vele 99% abenza ama-extraversions ngoba abanamali. Akulamali yokuthi sibese kuma-extraversions. Ngibone ngani yizo inkinga enizikhangelelene.
Kwele Zimbabwe kulabantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-COVID-19. Labedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.7 million eyesibili. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsekeli kaMphathi Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, uMnumzana Njabulo Nzuza, uthi lolu gatsha soluphanyeke amaphepha emthethondaba luphikisa isicelo sezinye izizalwane zeZimbabwe ezilama-special permits ezifuna ukuphiwa ubuzwe okugcweleyo, ama-permanent residence permits. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Unzuza utshela umsakazo weKhozi FM ukuthi ugatsha lwakhe luyaphikisana lezi zato zonke eziphiwe umthethwandaba yilabo abathi kufanele baphiwe ubuzwe bakwele South Africa.
Ukuze uthole ubuzwe baseSouth Africa ngokugcwele, kufuna uku-aplayele. Uma usuku-aplayelile, sikwazi ukubuka le case yakho njengoba usuku-aplayile, bese-ke siyakwazi ukuthi senzenjani futhi uyakukhwalifayela ubuzwe njengomuntu one by one, okusho ukuthi case by case. Ngoba into ye-permanent residence akusiyona into ovele ufake i-blanket approach yokuthi wonke umuntu noma lali abantu laba bayakhwalifaya bakuthole. Ubukwa ngomuntu ngomuntu.
Nenyanga ephelileyo kulezinye izalwane zeZimbabwe eziye emthethondaba we-High Court ziwucela ukuthi ubambe ngamandla uhulumende wakwele South Africa ukuthi anikeze ubuzwe obugcweleyo loba ama-permanent residence permits kubo bonke abaphiwa ama-Zimbabwean special permits ngo-2010. AbeZimbabwe laba bathi kufanele baphiwe imvume yokuhlala kwele South Africa kokuphela njengoba sebele minyaka elitshumi bephethe amaphemithi la. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi vele bekungalunganga ukuthi kube labahambisa uhulumende emthethwandaba ngalolu daba.
Into eyenziwa yilo wahamba esithi uyamela abantu abazange waconsulta even umuntu oyi-one wazenzela ukusekhanda lakho, waphazamisa kakhulu. Kwakumele ukuthi bona belinde iSouth Africa ize ikhiphe isinqumo ukuthi iyenza njani ngala maphemithi aphelayo ngokupheleni kwalo mnyaka. So mina kagamente South Africa ngiyabonga ukuthi isasinikezile ithuba lokuthi i-cabinet izakhuluma ngalolu daba. Asisilindeni sizithi i-cabinet izathini ngoba la maphemithi uzwele lawo igamente South Africa.
Amaphemithi ohlobo lwe-ZSP awundaba mlonyeni kakhulu njengoba ezaphelelwa isikhathi mhlaka 31 Mpalakazi, kodwa kuze kube manje uhulumende akakaphawula ukuthi azavuselelwa kumbe azakwesulwa. Inkulumo kaMphathi Ntambo Nzunza ibisibangele ukuxokozela ebulenjini be-intanethi kulabo abangezwisisanga sebesithi kuthiwa uhulumende usebhalele emthethwandaba ephikisana lokwengezwa kwesikhathi samaphemithi ohlobo lwe-ZSP. Kodwa ke uMzuza uthi isinqumo asikathathwa ngalolu daba.
Siyazi ukuthi na uHome Affairs ikhona i-submission oyiyisile kwi-cabinet, but isinqumo asikathathwa ngendaba yokuthi yena azo-extendwa noma kuzokwenzakalani. But esingakubeka nje phambili khabazele ukuthi uHome Affairs unalo umbono wokuthi ayikho into noma i-permit okumele ikukhwalifaye ukuthi uthole enye i-permit.
Sekulamaqula ambalwa kwele South Africa akhankasela ukuthi amaphemithi la angasavuselelwa ngoba besithi abeZimbabwe abalamaphemithi la bathethe imisebenzi yezalwane zakwele South Africa. Melestulo 7 Johannesburg kwele South Africa ninguThuso Khumalo.
Umfundisi Tapiwa Fred owenhlanganiso ye-Goodness and Mercy Ministries umiswe emthethwandaba namuhla eHarare esethuswa icala lokudlwengula intatheli zindaba ye-ZBC. UFred kuthiwa wadlwengula owesifazana lo emthembisa izulu lomhlaba. Kodwa akusahambanga ngemfananelo ngoba abazali bentombi yakhe babefisa ukwazi ukuba bathandana ngaliphi njengoba yena wayekhokhela inhlanganiso yokholo lwesiKristu njalo engumuntu ochatileyo. Ulastok namhla sibuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 lokunye okubhekane labesifazana. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa kuphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kwenza na Stephen Bannon okuthewa wathelela idale leCongress kulandela ukwala kwakhe ukuyafakaza ngakwaziwo ngabangena edaleleli ngozibandlela befuna ukuthi kumiswe ukubalwa kwama-electoral votes kumiswe namhla emthethwandaba kwele Melika. UBannon uthi uvikelwa ngumthetho ukuba angamiswa emthethwandaba ngoba wakwasebenza lwayengumongameli uDonald Trump. Abasekeli bakaTrump babefuna kumiswe ukubalwa kwama-electoral votes besithi waxilwa libandla lamademokrats. Akula mfakazi oveza lokhu. Umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumente wakwele Melika olubona ngokudlelana namanye amazwe ukhangelelwe ukuba uzaxoxa namhla kabanzi lohulumende wakwele Nigeria ngokuthuthukisa umnotho welizwe leli uhlupho lwamalecatsha lokunye. Umsakazi weVoice of America ubika ukuba uBlinken ukhulume phose ngokufanayo ekwele Kenya. Akwaziwa ukuba wayangaphi uPeng Shuo wayedlala okumangalisayo umdlalo wetennis okuthiwa wadlengulwa ngomunye owake waba kudale eliphezulu lebandla elibusayo kwele China. UPeng Shuo uselesikhathi eside wanyamalala, ngakho-ke i-Women's Tennis Association ithi uyethusa okwehlela untombazana lo. Bathi kasalobile kunenjini bokuxhumana kwabeTwitter. Kukhona okwethulwe kweminye inkundla okuveza ukuba kuyaphila, kodwa i-Associated Press ithi akucaci konke lokhu. Kulokuphikisana okukhulu phakathi kwebandla leZANU-PF leMDC Alliance phezu kwezithembiso esezigcwaliswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kulandela ukungena kwakhe embusweni. Izolo ilizwe leZimbabwe liphikise iminyaka emine umoyi uRobert Mugabe egenqulwe embusweni libutho lisithi wayeselawulwa yizigebengu kanti njalo esehluleka ukulungisa umnotho. Ekungeneni kwakhe embusweni uMnangagwa wenza izithembiso eziningi ezigoqela esokuvuselela umnotho, ukuhlonipha amalungelo oluntu lokusungula imisebenzi. Lanxa abebandla lakhe leZANU-PF besithi usezifezile izithembiso eziningi, abanye bathi uMnangagwa uyazehlulekela besithi njalo umbuso wakhe mubi okwedlula okwaMugabe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Juma lelunga le-MDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Izithembiso lezi yazuthayo engena embusweni kazifezekanga, ikanti-ke khonokho esithi uzakulungisa kube ngcono sikubona kusiba wese. Akulanto ebambekayo aseyenzile uMnangagwa lokhu wangenayo yikhu ka-November 2017.
Nansi indaba babachuma, kuthiwa kulalutho olubambekayo solwenziwe ngumongameli Mnangagwa.
Lokho kusho nje ngumuntu ongavuki ukuvuma iqiniso kumbe umuntu olomona. Yilezi zinto esizenziwe ngembana kokungena kukababa uMnangagwa embusweni. Siyakwazi sihambile ekhethweni ngo-2018, ukhetho lwe-free and fair olwanconywa laze lwanconywa yi-America nabanye. Sisuka lapho sibonile ama-infrastructural development okuqale imigwaqo, kuguqela le damu elikhulu elangapha kithi emadlebeleleni igami likagwayihlangane. Lelo damu lizanceda kakhulu uMlawayo ukubana abe namanzi okungenza ukubana ama-industry akwanise ukusebenza kuhle, ngoba akasebenzi ukuthi xa kungenamanzi ama-industry. So konke lokhu kuthengisela i-focus ne-vision ukaba uMnangagwa engena ukubana hhayi ukubana into leyo ilunge, asiqatheni silungisele i-infrastructural issues yethu, imigwaqo yethu ukwenzela abantu kwazi ukuhamba from point A to point B, okuyinto eyenzakalayo Zimbabwe yonke nje jikelele.
Baba Ndlovu, uyamuzwa uyakhuluma uBaba uChuma, ungathi kungaphi lapho uMnangagwa asilela khona? Iziphi izithembiso mhlawumbe ezimqoka asehlulekile ukuzifeza?
Ye, siyamuzwa kaChuma uyakhuluma, kodwa singathi uyatha inganekwane nje, ukhuluma ke into engenzakaliyo. UMnangagwa wathembisa izinto eziningi. Kokuqala wathembisa ke ezomnotho zizathuthuka, umnotho eZimbabwe uzathuthuka, uzaqeda i-corruption, uzalungisa konke ongabe kahlupha elizweni. ihorambe ukukhuluma ngemgwaqo lezi inhlelo zazivele zikhona umgwaqo lo osura iplant sasafika emtare udlule egweru leHarare uvele umgalo wawuthi ukhona wenziwe ikhampani yeSouth Africa yena ke asewenzile ngoyilo osuka ngeBed Bridge uqonda eHarare kodwa zinhlelo ezazivele zikhona sezisenzakala esingeke simnike ikhredithi ke mna ngigagwasedikw afika akwenza yena ngoba zinhlelo vele zazivele zikhona zisebenzeka i-corruption ke kayiqedanga singathi-ke useyipromotile ute phambili ilizwe silibona-ke seliranwa-ke ikhatheli eyodwa ekatagwereyi ukuthi nguye osekhona kofiweli iprize yefiweli isidura umgalo wayithiya iyi-90 cents ingaso dola isinkho wayithiya iyi-90 cents ingaso dola obheka thesi izinto zonke lezisezakhwela ifiweli-ke isiku-$40 so akulanto nje esingathi thina wayenze bambeka i-economy-ke is-nose diving iyaphansi ukuthi izisebenzi lokhu ezihola ibhondi engathengiyo amapasipoti abantu kabatholi kaphumi kodwa ngesikhathi sikamgabe kwakungono laye wayelocuku laye kwakule corruption kodwa-ke sesimkhompeya-ke lalowo owayengukondaktha wakhe kubhasi yakhe bedrayiva ukondaktha-ke ukhanya uwesi kazange afunde okuhle azasale kulungisa kumgabe ukhanya wafunda nje ocuku kuphela abantu bayabothwa ilungelo loluntu kalikho elizweni ngesikhathi sikamgabe kwakungasayenzakala sekuenzakala ukuthi andla kuphikisayo bathi besiyayenza imihlangano bathola amarodoku bathaywe ngamapholisa baboshwe sikubona-ke sekusenzakala-ke ngesikhathi sikamnangagwa uchamisa uchaywe emasingo uchaywe emkare izolo emadebele north enkaya igijisiwe njalo kambe yilo ilungelo loluntu na ekhuluma ngalo ukuthi usezalileta nje
babachuma uyamuza uNdlovu lapha uthi uMnangagwa mubi ukwedlula umgabe la kundaba zamalungelo lapha uthi ayephula amalungelo labochamisa bayaliswa ukwenza imihlangano
mina nginjalo intombi yakoNdlovu nami-ke uNdlovu lo inkomala yabo ethi ngubani bami usibili ngiyesaba ukuthi angafika endlini ukuthi emsakazweni umalume ucamba amanga so yekela ngithi umalume uyaphosisa into ekhulunywa ngubani bami lapha yinto ekhuluma ngokuhluthelana njalo yinto yokukhulu ngabantu abasebemxolisini njengephathi yabo kodwa-ke njengoba ngikushilo ithunje likhona kumuntu ofuna ukuvula amehlo azibonele ukubana sivula ngabe siyana siyakwazi yona sisuka embusweni ode utshonisa ilizwe more ngoba umbuso kabaka umgabe wawulungulesibili kodwa wawumbuso kanesokuthi umbuso wama-tropilic ukuthi wawumgabe angaye bantu abagcelela fana ngeliradi angantoti yeyisifuna ibonas noma kungela bantu wamgabe ibonas khonapho usuulalemazi imela kona izavela na bese ufaka ilizwe ezigqeledini ezinkulu ngiyasidula kulo minyaka futhi asizathibona abantu besithi kunzima kuthele nzima lapha kumarenti kapha namanzi emakhansini ngane kuyadura umgaba kwalichitani izikole zonke ziya kona pano senza kona kwana usufaka ama-councils ezigqeledini ezinzima umlimi bechile besehluleka ukusebenza kuhle so asuke umbuso o-right onjalo umbuso ofuna uyichaza abantu ngamandla kube ngento engekho
umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-PF ubeqoqa endawonye lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu lithiye indlebe kusasa ekuseni lizwe ihlandla lesibili lalingxoxo. Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende weMelika.
Ele Melika selifake uluhlu lwabethulelwa izijeziso zenotho. Isizalane sakwele Libya u-Osama Aukoni Ibrahim phansi kweziqondiso zikamongameli welizwe kusahluko se-Executive Order No. 13726 kulandela ukuphatheka kwakhe kucuku lokwephulwa kwelungelo loluntu ekuhlaselweni lokuhlukunyezwa kwabokuza kwele Libya. U-Aukoni nguye umqondisi wejele elidume ngokuhlukumeza izibotshwa ele Al-Nasser Detention Center elisedolobheni le-Zawiya kwele Libya elaziwa njalo ngegama lokuthi Osama Prison ngenxa yocuku oluphathwa ngalo abavalelwa kulo. U-Aukoni waziwa njalo ngokukhokhela imisebenzi yokuthunjwa kwezibotshwa ezivela kwamanye amazwe ikakhulu ezezwekazi le-Afrika zisiyagqilazwa zisetshenziswa yizinothi leziphatha amandla zikahulumende kungela nhlawulo. U-Al Kun leqembu labantu abakhokhelayo batholakale bephatheka kuzehlakalo eziningi-ningi zokwephulwa kwelungelo lezibotshwa ezivalelwe ejele lakhe lokuhlukunyezwa kwazo okugoqela ukudlwengulwa kwezibotshwa zesifazana, ukutshaywa, ukuncitshwa ukudla lokuphathwa loklubhu ngendlela ezehlukeneyo. Ngokubona izijeziso ezafakelwa lundoda ngabenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations, ugatsha lwemelika olubona ngezemali olwe-Department of Treasury soluthatha leli nyathelo ngenjongo yokuvisa izehlakalo zobubi ezenziwa ngabantu abatholakala bedala amacala okuhlukumeza abanye lokwephula ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe eziyabe zibalekela ukuhlukunyezwa emazweni azo omdabu zisedlula kwele Libya kumbe zizama ukuhlala kulelozwe zizama ukuyadinga impilo engcono kwamanye amazwe. Kucho umqondisi wehofisi elawula impahla yabakwamanye amazwe, u-Director of the Office of Foreign Assets Control, OFAC, Andrea Gaki. Siza qhubeka sisebenzelana lamanye amazwe omhlaba ukubumba indlela lemigoqo elakho ukuncedisa ukujezisa labo abahlukumeza abanye abantu lokwephula ilungelo loluntu emizameni yokuvikela labo abephulelwa ilungelo labo. Kungalesi sizathu u-Al Kun esebanjelwe impahla yakhe yonke lomnotho wakhe wonke eseMelika ukuze engenelisi ukuyifinyelela. Kuthi izizalwane zaseMelika ezingasetshenziswa nguye ukuthi afinyelele leyo mpahla kuzamele zimangalelwe ukuze lazo zibotshwe ehofisini yakhe eye-OFAC. Unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba u-Secretary of State Antony Blinken uthi, sizaqhubeka sibambisana lamanye amazwe omhlaba njalo sisebenzisa wonke okusemandleni ethu ukusekela lokuvikela labo abahlukunyeziweyo ngokuveza mgceke labo abenza imisebenzi yocuku yokuhlukumeza lokwephula ilungelo labanye abantu. Siyamkhuthaza uhulumende weLibya ukuthi akubone kufanele laye ukuthi akhangelisise udaba luka-Al Kun labanye bakhe asebenza labo ukuhlukumeza lokwephula ilungelo loluntu ukuze bonke bajeziswe.
Lo ngumbono kahulumende wakule Melika.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakethiwani sihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba umkhuhlane we-COVID-19 uthwalise nzima abukholo lwesiKristu kusukela nyakenye. Soluqalile uhlelo lokuhlaba abantwana kobulawayo abaleminyaka esuka ku-10 lasithupha 16 ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende wako le-South Africa uthi usephikisa udaba oluphanyoke emthethwendaba ngabadabuka eZimbabwe abafuna ukuphiwa ubuzwe obugcweleyo kulelo lizwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalisa ngo-Gibbs Dube nesithi asidibaneni ngo-half-past 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.